Indubo esihlangana lazo njengoba abafundi ukuthi asenelisi ukuba nge-internet idatha for ukuthi singene ku-internet sibe lama-online lessons singene ku-student portal. I-internet is expensive. I-Zoom layo is expensive. Asikwanisi ukuthi sithenge idatha senze i-lecture asenzele i-Zoom sibe ne-Zoom lesson. Njalo kulabanye abafundi abahlala emakhaya vele they can't have access to internet. Njalo bona abahlala emakhaya sometimes akunamagetsi so they don't have access to internet. So ngunye kwenduwe esesihlangane lazo esihlangana lazo day to day.
Udaba lokuvulwa kwesikolo ukuze abanye bathole ithuba lokubhala imihloliso yabo ulibona njani?
Cabanga ukuthi ilizwe lethu alikho prepared for ukulwisana lesifo lesi-coronavirus. Ngakho uhulumende kaqale ame ukuvula izikolo. Sicale sibone ukubana ama-centers aba maningi ngoba nxa engavula izikolo umkhuhlane lo nxa ungamemetheka abantwana bazalaliswa ngaphi ngoba igcikwane lizamemetheka abantwana bawuthathe khona ngale sikolo ngoba kuyena prepared kuyabe kungelabi sima-sanitizer abantwana bakhona bengagula bazafakwa ngaphi ngakho ngicabanga ukubana uhulumende kaqale ami ukuvula izikolo.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenzakale izikolo zingakavulwa ukuze abafundi behambe esikolo bethembe ukuthi ngeke babanjwe nalo mkhuhlane?
Cabanga ukuthi uhulumende kumele atheste wonke umntwana kanye lombalisi singakavuli izikolo. Akube mandatory ukuthi wonke umbalisi lo mntwana atheste andubana abantu babuyele esikolo siyebuthana emaklasini sizi-expose to COVID-19. Njalo uhulumende kumele amekhe ukuthi zonke izikolo ziyageziswa kube faka ama-sanitizer umntana wonke abele mask kanye nombalisi andubana sivule izikolo. Njalo ama-centers aqale a-establishwe abe lemfanelo yonke ekwanileyo kunze ukuthi noma imkhuhlane lokuqhela abantu bathole lapho kokusindiswa khona.
Sikhangela omakhelwane bethu kwele South Africa, izikolo zivuliwe izolo. Nxa lokhu kwenzakala kwele South Africa, kuyini okuhluphayo kwele Zimbabwe?
Sikhangela ilizwe le South Africa, well, lona selizilungiselele libe capacity yokubana lilwisane lomkhuhlane lowo. Kodwa labo baphangisile ukubana bavule izikolo ngoba abantwana bonke bebengathestwanga kanye lobabalisi. And ngithe ngibona i-news ekuseni kulabanye ababalisi abatholakale sele gcikwane. Okusho ukuthi umkhuhlane lo sizamemetheka. So ngibona ngani South Africa la iphangisile ukubana ivule izikolo. Ngakho uhulumende weZimbabwe la kamele angalandela uhulumende weSouth Africa ngoba iSouth Africa is more capacitated than us. So uhulumende kaqale weZimbabwe kaqale ami ukuvula izikolo angalandeli iSouth Africa.
Hayi, siyakuzwa moyo. Gqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okucina kubontanga.
Amazwi engatshela abantu abasha ukuthi kasilandeleni imithetho eyafakwa nguhulumende kanye leyafakwa yiwu. Asihlambeni izandla zethu ngama-sanitizer kumbe ngamanzi alesepa. Asisagqokeni ama-mask ngaso sonke isikhathi. Kasi-avoideni ukubamba ubuso njalo si-avoideni ukutholakala endaweni ezilabantwana. Siyakwazi nabantu abatsha siyathanda uku-socialize kodwa sineni indaba yoku-socialize sizivikeleni esifendesi. Abantu abatsha balenkolelo yokuthi bona ababanjalo igcikwane libamba abantu abadala. Hhayi, kasi kukhonokho igcikwane libamba wonke umuntu iloba ngubani. So abantu amazwe amakhulu babulele abantu baqedile i-coronavirus. I'm sure it was ignorant. Ngakho asingayike le mkhuhlane lo lathi ufinyelela kithi singabi ignorant bantu abatsha. Kasiphephenini njalo kasizameni asingavumini ukubana izikolo zivule kusasemasinyana.